soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilungandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 mpandula 2021 u Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezano PF phambilini kokhetho oluzayo.
Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni, ilizwe liyaba nenguquko.
Umanisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus.
So ama-meetings amaningi amanye azayenza ku WhatsApp ma platforms ahlukeneyo aku virtual, amanye njalo lo sizayenza in person. Sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha.
Kwakuthiwe i-Monarch ibhatale abazali laba imali engange 63,000
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezano PF phambilini kokhetho oluzayo. Ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama-district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo. Iphephandaba le-Newsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezano PF. Elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kumabandla aphikisayo lokho kungani akuxokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uTendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelela ngaphakathina kwaleso sidleke, ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisesele ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi hambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalwana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo. Kusemthethweni yini? Yikho kwathiwa i-Supreme Court yini? Leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa, yikho okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni. Ngeni ilizwe liyaba lenguquko, wonke umuntu usefuna inguquko. Yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathina kwepolitiki. Thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu. Namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi ungangena noma ngaphi. Bona ngani phakathina kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle. abona okuthiyeneyo balutshwana khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulingisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewangena eNational Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuyakwenzakala nawo okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokho okuncane okubunjwe ngenye faction ambona ukuthi mina bazavumelana lapho ngibona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe okwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bani abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngingabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongelama results
umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni seMathebelele North edalele iParliamente engowebandla le-MDC Alliance. Umanispala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe i-budget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa i-budget yomnyaka. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Eshiya lapho mina ngokubona kwami i-budget enkulu belimele ingene esibhedlela ngibona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu.
Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibhajethi yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho siqeda lapho bese sixoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenze. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa izakhamizi sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ama-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo sizayenza in person sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumente ukuthi sinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamizi zakobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council akusana le council ukuthi ezwe ukuthi council ibisenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini osifisa ukuthi kwenzakale edolobheni qathile ukuthi sibe le budget esivumelana khona sibe le budget eyaziwa ngumuntu wonke so siyanxusa izakhamizi nama stakeholders to join these meetings
umsekani kaMayor wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njenge council bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilunyisisa inkinga ezikhona
sicela izakhamizi zakobulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho sibone lokuthi how safe can it be siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili
ikaunsili yakobulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021 konke kwahamba kuhle ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela namakilinika ekhansili imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha lolu daba soluphethwe yinhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
zikhesi ezikhishiwe kwakumele kube package retrenchment package abazitholayo kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona yathula kayisahambisanga ama-retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza e-Monarch Steel ngoba laba bazali babesebenze e-Monarch Steel ubuni abanye owasefa isikhathi eside wasebenza isikhathi eside ule 41 years usetshonile ke lowo muntu njalo sokusela abantwa bakhe yiwa sebelwela le imali ngokwamanje so engimnanzeleleyo yole minyaka emncane ngingathi ule 25 years wayele oba le 25 years esebenza e-Monarch
ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba
lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwabala amanye ababengamalunga e-union yezimthawu ababuya ukuzocela usizo abadala bacela useceleni kwabo usizo kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathiyileyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawo ikhampani u-Monarch Steel wasehamba e-NSC yase wasehamba e-Lebacourt bonke laba bantu from kusukela e-NSC kusiye e-Lebacourt kwakuthiwe i-Monarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000 owayengu-HR ngaleso sikhathi ongu-HR we-Monarch engu-Obvious Sibanda ongu-HR we-Tracker products engu-Mangena bekezela Mangena okwenzakalayo ukuthi u-HR we-Monarch Steel ongu-Obvious Sibanda Sibanda, Mr. Obvious Sibanda. Wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowo uMangena onguye engathi senior HR ngoba engu HR we Trigger Product. Wasesithi yena no cha ayenziwa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we Trigger Product. So uMonarch Steel is not a legal entity. Akabopheki ngoba lipopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ulecala. So bathi bona kumele sipuphe umnini muzi hayi umntwana. Yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwase kubuye iSupreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihangiswe yile union inewu le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzi ongu-Trigger Product. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already kulawa manyathelo-ke yasethethwe kusalokhu sisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonarchy sibone ukuthi iyiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana uWeni Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizosephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oTshikitsha sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana ababobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi oTshikitsha laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7? Lifisela impilo enhle evelela kuSomandla. Bakithi mina ngiya kuSibangilizwe, Sibangilizwe, Sibangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe Sibangilizwe, lomqondisi liyabambana libe ndawonye, libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi, libe into yinye engxenye lingasikhipha eGibhithe njengabantwana bako Israyeli. UNkulunkulu wabakhipha eGibhithe wabafaka eKhenani. Yathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhithe ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu bankosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhithe siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga thina singaphetsholosho, siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo ukuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho, kodwa sikhona lapha nje etsholosho izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni. Asikaziboni ngamehlo, Icho bona ama campaigning la enziwayo, sibona ama campaigning ayezani. Yiwe siwabonayo kuphela. Kodwa kuningi vele ayi lokho bakithi singakaboni lutho. Athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Yee, ngibingelele ku Studio 7, ngibingelele ku Studio 7 kubasakazi bonke abathandekayo okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, likhuluma lisetsholotsho endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina singabahlali basetsholotsho bakithi sihleli njalo ngasonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphendulekiyo ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani, njalo futhi kanti thina sikweyiphi ileveli yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba ongamthwakazi. Ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa, asinamanzi, akulamadamu, imigwaqo kayenziwa, imigwaqo namanje mawuthi uyabheka imigwaqo yethu nokugugula khona kwane kwakusenziwa kwakuyi-great igugula akusayenziwa, kungamagodigodi. Kanti itharizofakwa nini makwenze njani nalwana umgwaqo osuke ePlumtree ubheke eCholotsho siye Victoria Falls? Ngoba that road is a international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo. Ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba nama-opportunities zokuthengisa izinto ababenazo. So but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government, i-government silahlele izandla izithile ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimoda ngabona. Besicela ukuthi khona lokhu kudlule i-message leke ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista, nathi siyayidinga intuthuko, nathi siyayidinga imigwaqo letara njengakwezinye indawo, hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sike singela tara. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ngenjabulo kule ndaba leyo umqondisi moya le esihluphile le awekele umqondisi moya ekhampeni abantu laba umvalelo.
Ngibingelele kubasakazi baka-Studio 7 nabalandeli baka-Studio 7 bantu babethi indoda ekhulumayo le umoya ngokuzama izala elifana. Mina abantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi. Okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu. Bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi, sidimandeni i-diaspora vote, sirejistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani bakamthokazi, salibonani Mahlabe Zulu. Ngiyalibingelela lonke labaphethe i-Studio 7. Mina ngikhulumayo ngomfazi omphofu ngisuka eNkayi. Kungizwisa ubuhlungu mangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe. Ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abatsha, kanti i-history kabayifundanga yini? Bona abanyizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngale bathi bona bafunda abayesikolo, but at the end of the day abafundanga lutho, i-history kabayazi. Angisuye mina owemthwa hayi, mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona. Ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabelo onkomo. Kwakufanele amadoda lakulowo lalowo ayekibo ayekwakhe. Ilizwe lo lilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amaNdebele, bathatha babahlanganisa. AmaNdebele ayewodwa ngapha emadepheleleni, yikho kuthiwa kule Midlands. AmaShona ayewodwa le emashoneni, bele nkosi yabo amaShona khonale ngapha AmaNdebele elenkosi yabo ngapha. Kwakuvele kungacelelwana, kungahanjelwana, ilizwe leli vele lalikabili, kwakuhlezi njalo. Thina sikhuluma ngehistory, silandela ihistory, hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo. Bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisa abalalela u-Studio 7. Manje ukuthi angithi sibaningi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo.
Sanimani, ngiyalibingelela lonke Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke, ngibingelele isizwe sakomthokazi sonke. Ngithi Mahlabe Zulu, kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele. Yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni. Uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithwese phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esi 1 for 41 years uma lolu bandlululo lungekho so kushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlala esihlalweni for 41 years ikoncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi nyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu silandele upresident esesimphiwe nguNkulunkulu president on a vision president his excellency Mqondisi Moyo ubaba onguyo sethunywa ukuthi ezokhulula isizwe sakomthwakazi njengesizwe sakwaIsrael asikhokhelele enkululweke yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi silandele imilayelo yakomthwakazi nansi inkululeko efikile ngiyabonga abantu bakithi ngethemba inkulumo yami izofunda nami emsakazweni
Studio 7 abalaleli Studio 7 abasakazi bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke uNtunkamili uChris Gande ubani bani osithandekile Mhlanga awubantu libaninga ngiyesibenelise lonke izizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabongwa ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona namhlanje oze ngizitsho ngebizo ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani balwe bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlekweni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu kulohlupho endaweni esihlala kiyo indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands iganga just iganga elingazange lifakwe lutho 8,000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezanu PF sizobhoosta iphathi ukuthi kona izawina anguzwisisi ngoba abantu bezanu PF kathi iphathi ngeyabo obelief kawule labochuma lalibezwa ukuthi bayisapoti iphathi abayisapoti ngokuphiwa ulutho bayisapota ngekhanda kuphi ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyina
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa i-booster shot eyesithathu amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu lokhu kukhangelelwe kwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona
siyalapha esikhona e-Indiana le ndawo eseduzane isimo se-corona sibi sibi kodwa kasisibi njengakuqala ngenxa I think ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa abantu abaningi sebehlatshwa kokuthi lanxa usuthi usuthe wayibamba ngiyabona iningi selisila lingazange liye ezibhedlela kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi sekuloku amagavena lama-mayors they are up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke ukuthi uthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuye umemetheke njengalokhu ya
abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo
abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo labantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimphica badala akusazi ukuya phambili emuva kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize eqhakala mhlawumbe kaze losile so asazi ukuthi kuyazala nkomona kodwa ke sikhuleke ukuthi kunga asaze kube kube njengalokhuyana oyeseke sakubona ya hayi yikho lokho ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engubonayo ya
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.